Siyabonga mavela silo Chris lichona njani mthwakazo omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo Endabeni zethu lamhlanje.
Sicala ngemali. Sesine 17 months singakona. So, yi disaster. Siyadubeka. Kula ngitsho la marets. Bele sikuma finally. Saphiwa ama finally ku city council konke abantwana abaye esikolweni.
Izisebenzi zenkampani ye-National Railways of Zimbabwe ezedlula amakhulu amabili zitshengisele eHarare namhla zikhonona ngokungaholiswa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye.
Uspeaker ubeze kobulawayo ezohlangana labantu be-civil society, labemedia, labanye abazimele bodwa ukuze achasise ukuthi iParliament isebenza njani lo ukwenzela ukuthi bona bengazi. Bese besazi ukuthi bangisebenzelane njani the parliament bayenze ukuthiwa yi-participation.
Iyaqhubeka imihlangano phakathi kukazulu weZimbabwe losomlomo wedale lephalamende. Kuwoza Friday, uBenedict Nhlapho uxoxa lembongi u-Obed Dube. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezedlula amakhulu amabili zitshengisele eHarare namhla zikhonona ngokungaholiswa okwesikhathi ezedlula umnyaka lengxenye. Kubika uMavis Gama.
Bezihlabela ingoma zokholo zifola ukuyatshiya incwadi yezikhalazo emahofisini amane agoqela edale lephalamende lapho inikezwe umgcini sihlalo wekomidi yezokuthwalwa kwempahla. Besuka lapho balubhekise emahofisini ogatsha lwezemali baya kolubona ngezokuthwalwa kwempahla kanye losaphethe isikhundla sikamqondisi we-NRZ umnumzana Louis Mukwanda. Bebephethe amabhakana ele mibiko elusizi etshengisa indubo zabo abesifazane okubalisa unkosikazi noMathemba Jama ongumongikazi othi ubuhlungu kakhulu njengowesifazane ukuba iziphathamandla kunye lohulumende kabazihluphi ngendubo zabo.
Sengisebenze e-railway okweminyaka engu-22 kusukela ngoJanuwari 2015 kuze kufike kathesi asikaholi. I-transport allowance singe-7 months bengasiniki. Kula ma-bonus aka-2014 abangasinikanga, le bonus ka-2015 abasinikanga. Lezinye imali kusukusela ngo-June 2015 kuze kufike kathesi babeziquma besithi ngama-unbanked 80%, besinika 80% of our salary bengasiniki 100%.
Omunye owesifazane ongathandanga ukubethwa ngegama utshengisa ukukhathazeka kwakhe ngalesi simo.
Sicala ngemali. Sesine 17 months singakona. So, yi disaster. Siyadubeka. Kula ngitsho la marets. Bele sikuma finally. Saphiwa ama finally ku city council konke abantwana abaye esikolweni.
Abatshengisele eHarare laba bathi bathole imvumo yamapolisa yokwenza lokho sekulaphaya lanxa bekumele kube ngokwenziwa ilizwe lonke kabavunyelwanga abakwamanye amadolobho okubalisa kobulawayo Gweru, Mutare lamanye. Kabazange bawatholiswe amapolisa wokubaphelekezela njengalokho kuvame ukwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda izolo belomhlangano lentathelizindaba osomabhizimusi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bexoxisana ngokusebenza kwaleli dale. Kubika unompumelelo moyo.
Umdenda uthi kuledale elitsha elakhiwayo elizakuba lomsakazo kamabonakude iofisi yabonozindaba ukuze kube lula ukuhambisa imibiko ngemithetho kunye nokuchasiswa kwemithetho kabanzi ethi iZambia seyakwenza lokho. Umdenda ukhuthaze onozindaba ukuba balobe ngezentuthuko esezweni ngoba sebekhathele ngokubala emaphephandabeni ngezombangazwe ezela Coast leG40 kodwa ngabe baloba bebuzisisa ukuba bayisinanakazana bani ngoba bengalethi intuthuko ezweni.
Isekelo somthetho omkhulu kumele sikhasiswe ngezindimi zesini ezilithumi lanhlani ukwenzela ukuthi uZulu wonke azwisise ngolimi lwake lomdabu ukuthi isisekelo lesi somthetho omkhulu sitshoni njalo bengasilandela njani.
Umabhalane wedale lephalamende unkosikazi Helen Dingani yena ubeke ukuba baphakathi kokusa idale ebantwini ethi lumsebenzi uqhubeka kahle.
Uspeaker ubeze kobulawayo ezohlangana labantu besivil society, labe media, labanye abazimele bodwa ukuze achasise ukuthi iParliament isebenza njani lo ukwenzela ukuthi bona bengazi bese besazi ukuthi basebenzelana njani leParliament bayenze ukuthiwa iparticipation.
Umnumzana Henry Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeSouthern Africa Parliamentary Support Trust abaqoqe uhlelo lolu olokusa idale ebantwini bebambene lenhlanganiso ye-European Union uchaze ukuba bazafinyelela kuzo zonke izigaba zelizwe kusiya ngokuba idale lePhalamende lilesikhathi yini.
Kufuna ukuthi iParliamente ifinyelele ama province wonke. Siza kuzwa ke kibo abe parliamente ukuthi sifika lapha kobulawayo bazafuna ukuthi uhlelo lolu luye ku province.
Unkosikazi Judith Mija omunye wabomama abemba amatshe aligugu ubike ukuba benelise ukuxoxisana lomnumzana Mudenda.
I-petition yethu ibikhangele ukuthi ama-mining boards ukuthi omama are not equally represented according to the constitution. I-constitution yabe sithi khona kumele ukuthi omama lobobaba babe yi-50-50 on the boards. Kodwa okakhathesi sibone ukuthi akulingananga, amadoda yiwo amaningi. Omama abagebhayo sikhona, omama abalemfundo zangkhona ezokugebha lokuthi bangamelela kuma-boards mines.
UZulu usole kakhulu umnumzana Mdenda ethi imithetho ayiguqulwa ngokuthetha njalo umthetho okhuluma ngokunikeza uZulu amandla okuzibusa awukazi ukukhulunywe khona sokusele inyanga ezimbalwa ukuba ilizwe liye ekhethweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izigulane eziningi ezidinga igazi elizweni zibikwa zisehluleka ukulifinyelela ngenxa yokuqonga kwentengo yalo. Ngalokhu abamankampani sebekhuthazwe ukuthi basebenzelane ndawonye logatsha oluqoqa igazi olwe-National Blood Services Zimbabwe kulungisiswe lolu daba. Kubika uMavis Gama.
Ngokunye kokuvezwa emkhosini wokuphawula umkhankaso wenyanga yonke oweZimbabwe 2016 World Blood Donor Campaign Outlook kusandulelwa ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa abazinikela ukupha igazi olumhlaka 14 Nhlangula olwe World Blood Donor Day. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukusebenzelana phakathi kwahulumende labamankampani ukuphathisa abe-NBSZ ukuze baqhube umsebenzi wokubuthanisa lokulondoloza igazi ngendleko ephansi kusiza uZulu laye alithole ngentengo ephansi. Unkosikazi Sibonkosi Mutheiwa wohlangothi lokusebenzisana loZulu uchasisa ngokuqakatheka kokusekela abe-NBSZ.
Silapha sizo supporta abantu be-National Blood Services. Sadonata 1600 ama-blood bags ayenzela ukuthi bazithole igazi ebantwini. So sifuna ukuthi sisapote lathi sifake izandla ukwenzela ukuthi abantu abakwanisayo ababe begula kumbeni be alabo omama babe belethe bakwanisa ukuzuza igazi.
Waphatha njalo ngemfundiso kuZulu yokusetshenziswa kwendlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ngokuqakatheka kokunikeza igazi.
Not just abe NNBZ kuphela, but si manyana labanye labona o Traffic Safety Council. Salonja kathesi don't text phone and drive campaign.
Umnumzana Sisodwa Nkomo owe NBSZ uthi igazi liyimpilo, kungakho kusungulwe lumkhankaso.
So owa kathesi esikwenzayo ukuthi ngilanga leli sebesifuna ukuqhakathisa yena umuntu osiphayo igazi lesimthi blood donor, and kalokhu inyanga yonke kaJune iyo esifakwe estrategy yafaka nje eceleni ukuthi sibe sikhankasa o abantu laba abasiphaya igazi ngoba sikathi esikiweni ngama heroes.
Uhulumende ubikwa eke wasiza kule indleko okwenze intengo yehla isuka ku-$135 isiya ku-$80 phakathi komnyaka ka-2009 kusiya ku-2012. Kodwa kwamanje laye usekhala ngokuthi akasenelisi, kungakho sekukhankaselwa ukuba itholakale ngezinye indlela lolo sizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abazayo eMelika ngenyanga ezayo bahlanganele lomeli weMelika eZimbabwe namhla umnumzana Harry Thomas belungiselela uhambo lwabo. Abasakhulayo laba bangamachuma isithupha njalo bazaqhuba izifundo eziphathelane lobukhokheli emakolishini atshiyeneyo. Omunye wabo ngomnumzana Mehluli Dube, umkhokheli wenkampani ebona ngokusetshenziswa kwamandla esola iSolartech Africa. Umnumzana Dube uzaqhubela izifundo zakhe ekolishini leRutgers University esabelweni seNew Jersey. Uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba njalo uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni ibhizimusi lakhe.
Ngikhangelele ukuba ngithole ithuba lokufundela ukubana ngingabana njani ibhizimusi leli elama-solar. Ikakhulukazi ekuthinini ama-solar companies aphumeleleyo amaningi emhlabeni jikelele atholakala kwele USA. Loba nje kulamanye amazwe asephumelele ekuraneni ama-business e-solar. Uzathola ukuthi esikhathini esiningi ama-business ase America yiwo angani ayenza ngcono kakhulukazi. Njalo yiwo engikhangelele kakhulukazi kiwo in terms of benchmarking ku-business plan.
EZimbabwe ungathi bayamukela njani isola njalo nxa sesikhangela intengo, abantu abaningi bayayenelisa na?
Ekuqaleni ekwamukeleni isola ngingathi lapho esaqalisa khona ngo-March 2014 abantu abaningi bebengakuzwisisi khona lokho ukuthi ungasebenzisa ilanga nje. Bakhona abalutshwana kade bekuzwisisa but iningi labantu belingakuzwisisi nje. So into esiyenzileyo ekuthinini siyenze esingakuthi i-marketing siqale sayenza esingakuthi i-educational campaign lapho besifundisa khona abantu ukuthi ungasebenzisa ilanga ukuthi u-generate amagesi akho. Then endaweni zentengo ye-solar eqinisweni i-solar iyadula nxa uza kusebenzisa ama-components azalasta okwesikhathi eside. Isola iyadula. Intengo le ngesiyithi thina ku-business yethu initial upfront cost. So ama-initial upfront cost now they are very high but ngokuya kwesikhathi uzananzelela ukuthi uya kuchipa. Kuyabe kufuze ukuthi ma usithi uyathenga isola uqale ukhalkulete ukuthi wena uzabhatala malini. Maybe ngangawa wawubhadalela amagesi maybe for 25 years ube usubona ukuthi indleko yakho in 25 years iyabe ingakanani.
Umnumzana Mehluli Dube ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abalubhekise eMelika ngenyanga ezayo. Sixoxela ekwele Australia. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani kaLoliwe iNational Railways of Zimbabwe zikhala ngeholo lazo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Iqula logatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Security Council lwethekelele kwele Kenya lamhla uyahlaziya udaba lwezomvikela emhlubulweni lo ngemva kokwazisa kwele Kenya ukuthi selivala inkamba ziziphephele ezimbili okuza kwenza inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu zisale zingasela ndawo zokuhlala. Iziphephele lezi ngezivela ikakhulu kwele Somalia. Iziphathamandla zomanyano we-Europe zithi abahlengi isebefumane iziqephu zendizamtshina kwele Egypt enyamalale olwandle lwe-Mediterranean Sea izolo okunganceda ekutholeni indizamtshina le e-Egypt Flight 804. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Udubo olutholakala emazweni wonke yikungethembeki. Silwa impi ezabelo yamazwe lensika yethu, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe umnumzana John Kerry emhlanganweni weGlobal Anti-Corruption. Ukungethembeki ngenye yendubo zomhlaba. Lokhu yikusebenzisa amandla ngendlela engayisiyo okwenziwa kunxa zonke zomnotho welizwe. Kungethembeki kuchiya uZulu engasela themba kuhulumende kubuyisele emuva ingqubela phambili kukhuthaze njalo lobugelekeqe lobusela. Ngokwenqabela ukusebenza kwengatsha zikahulumende ezifana lezomthetho lomvikela, kungethembeki kubangela ukuthi inzondo kaZulu ibangele izikliwi ukuthi zithembise uZulu amanga njengokwenzakala kwele Iraq yinhlanganiso ye-Daesh lase-Afghanistan ukwenziwa inhlanganiso ye-Taliban. Lokhu yikuloba kuka-John Kerry umhlangano ungakaqali. Size silungisise udaba lokungethembeki, izikliwi lezi zizaqhubeka zisebenzisa ukufuthelana zihuga abantu ababona bengahlonitshwa njalo umbuso ubafulathele, kutsho uKerry.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Iyaqhubeka imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ngempela viki. Asizweni ukuthi iminjani limidlalo. Landisa uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emine njalo enkundleni yemandaba, iqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum lizadibana leqembu elihlezi emsileni wengalane eleBotha Strikers. Iqembu leChapungu lizemukela ilengezi Platinum Stars enkundleni yeAscot. Kuthi enkundleni yeRufaro iqembu leCape United lizanqikelana leqembu leZPC Kariba, ikanti iqembu leCholocho lizemukela iqembu leDynamo senkundleni yeBarber Fields. Iqembu leDynamo lihlezi kundawo engajwayelekanga engalaneni yemiklomelo njengoba likundawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, njalo lize lihlukana lomqeqeshi uPaulo Silva ngenxa yokuba lisehluleka ukunqoba. ULloyd Mutasang uye oseqeqetsha iqembu leDynamos njalo umdlalo wakusasa uyabe ungowesibili kunguye ozibambe esidukwini. Ngesonto iqembu leHighlanders lizemukela eleHarare City enkundleni yeBarber Fields, njalo umqeqetshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthi abafana bakhe kumele befunde ukungayekethisi umdlalo uze ufike komlindo uyacina.
Actually, for us, we have to concentrate 90 minutes long and not.
Kumele sifunde ukukonsentrate umdlalo uze ufike emaphethelweni ngoba iqembu ebesidlala lalo umdlalweni owedluleyo ithole amathuba amaningi kakhulu loba lehluleke uwasebenzisa.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leMutare City Rovers lizemukela iqembu leChickenini enkundleni esakuva. Lo uyabe kungumdlalo wokuqala abafana beChickenini beqeqetshwa nguRaman Kumbo, yena othethe isikhundla sikaJoey Antipas osesiyasebenzela iqembu leyamaZulu wele South Africa. Iqembu leTriangle lizadibana neqembu leBulawayo City enkundleni yeGibo, kuthi iqembu leHwange lizemukelele Haumine enkundleni yeColliery. Abezemidlalo bathe gwaqa edolobheni lakoBulawayo lapho abazoxazulula khona isimo sezemidlalo elizweni. Lolu hlelo luqale namhla esikolo semfundo yaphezulu eseBulawayo Polytechnic njalo luzaqhishwa ngesonto. Umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukuvula lolu hlelo okusemthethweni kusasa ngomgqibelo. Kuza kuba nezikhulumi ezehlukeneyo eziza kupha imibono yazo ngesimo sezemidlalo kanye lamasu okuthuthukisa lolu gatsha. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Kuwaza Friday lamhlanje uBenedictine Nhlapho uhamba leMbongi uObedi Dube.
Lela indoda ayenzi lutho empilweni ephele umqondo engakagugu. Kulova umuntu osevumile ukuthi impilo isimehlule. Kulova akakhethi ukudla, udla noma yini njengengulube. Angithi ngokokuphiwa akala dress code noma yini ayiphiwe uyagqoka. Angithi ngulova.
Kuzibiza ihashi elingathintwa emsileni ngoba ungalithinta uzezwa ngesondo.
Ungabona inyoka kubizwa ulova. Nguye iprofessional man ekwazi ukudisciplina inyoka. Lenyoka ziyabazi ulova aziqala ukungena emzini yabo. Nyoka azifiki kuba kumarova.
Nembongo Obedi Dube isizwa ethotshulwe yingwe edananda elupane yathi ngokukhula yabhaca efolosi. Uthi ke zokugiya lezi kuye zahle zaba ngumthwentwe ohlaba usamila.
Wonke umuntu owelusa inkomo uyimbongi, uyadlala ibhora, uyagijima, uyeqa, lisela, uyabaza. Lami inkondlo ngayiqala enkomeni, ngayilandela esikolo, ngayiphinda njalo, ngagcina ngayibona sifika silugqozi kimi yafika, namhla sengihlala sengiwe.
Asemathathu amadlalade kaObedi kanti yena uthi wonke luluju oludliwa umuntu ebotshelwe.
Yaqala ithi uhambo lwami eyawina iOutstanding Poet Award eZimbabwe National Art Merit Awards ngo-2013. Eyesibili ithi We Are One. Eyesithathu ithi Half Time ngiyephume kumnyaka odlule. Esine ngeke ngikhulume ngaye ngoba umntwana unxa kusesiswini ngeke sithi kulomntwana ngeke sibale amaqanda sithi izinkukhu iyaphekwa ake singane siyama ngayo sakhuluma ngaye siphale sibonto ngumfana noma inkazana.
Ikhonakele eslojene athi ungaqali ukuyichaya umnini wendlu esizwa, funa ulale usoqhuqubele lemthaqana yakho emnyango.
Angifuni bangela abaningi zangenisa amasele endlini yami. Uyakhohlwa ukuthi ngilezihlobo angizala wangedwa njengesidudu. Irenti ibhadala mhlaka 28. Angifuni ukukhumbuza sonke ngibe ngiyedwa. Utho njalo uyakhohlwa ukuthi kulokugula, kulokufela, kulokugulelwa, kulokulova. Siyatshintshana ukuklina futhi nokuthanyela and angifuni matshapa endlini yami. Umastanda lo uyakhohlwa uthetha ngudala ngadlala njelo ngivela khona bekule toilet eklini esmart kule
nsizwa ebizwa emtshadweni emihlanganweni lemagigini kahulumende imbala yithi bhala ngakho konke okwenzakala empilweni kanti ihaya ngendima eziningi zaseZimbabwe.
Yakuqala bengikhuluma ngempilo yami ngokukhula kwami ngikhula njengazi ngibe ngaka. Awesibili ilojja lithi ngihlala emalini yami masitanda ukuthi laba bantu bandela abahlala endlini yami. So kulempi ngikhuluma ngazo kakhulu enkondlweni zami bese ngikhuluma nje uphawu lwami lokuthi ngiyini mina njengoba kulomzilikazi wonkomo lami ngumuntu webhoso umuntu wesintu nakufihlwa ke lokho akusimfihlo bese ngibuya ngithi kancane nje bese ngifaka lenkondlo zokholo
uthi ke ulangatho lwabo lolu lokuqoqa belondoloze isintu sabantu luthundubezwa linengi eselilahle amasiko alo lagekelela awemzini.
inkondlo zana abantu ambala abantu abathanda inkondlo ngabantu abathanda into zomdabu into zesintu bazithanda abanye inkondlo ngani bathi ngesilungu out of fashion into zingana zasabalwa kodwa inkondlo kwabathanda isintu labantu besintwini inkondlo bayazithanda lapho esifika khona bayazijabula sibili ngoba lamanje ngikhuluma nje ngivele eSwazini ngifike khona ngaleSwazini ngibona kaze ngubone kuya ngethusa lami nginje nje imbongi bazi thando kwegolide
kuziginci zakhe eziphelekezela lezinkondlo uObed ubetha imbaqanga ezingamasikhandi ojezi ezerabi ezokholo okwaito ohouse kanye labo hip hop njengakule ebabaza ngezimanga zegoli
bathi kusho Jose bondoda azibonele intombi ziyashelana nensizwa ziyashelana kusenkabaze ngoba kudibana zonke izizwe suka bo awuyazi igoli wena komfundisi uvuka isilwane azenza inyanga ngibuli ukuthi senza abafundisi akuthenjwa umuntu
uObed uthi nobandi lululutshwana uxhaso owabo umlomo kawusoke wagcwalelwa mfula ngakho kabasoke bathule
angeke ngethusela abantu ngithi sizagcina sesukuyekela ngoba kusegazini kunjengobuthakatha bulahliseke busegazini kumbe ingculazi ikithi ilathi kodwa siyafisa ukuthi abantu kuze kubangene leli vangeli silithumale baze balizwisisa abantu basithande ngabe imtchado ngabe yini noma yipi abokuthina khona abantu babize embongi ikihayi ivuthi sinkundla sizakhula sizadlondlobala nxa bengasixhasanga abantu ngemba kwabo 50 years iminyaka elikhulezayo ukuthi kule mbongi kuzafana lenunu into eqanjwe yangazange yabonwa ngumuntu
Uphuma ke enkundleni ngale eBhoso lapho athi sekungene moya bani endlini yeBhoso isibhutshubhutshuzwa lo ngamaqinjana okuzelwe izolo ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo
wemahlala nyama ezingamagebhula kwenze njani lezinyama ngenkani abadala bathi ungezwa ukuthi ingamncamu kukhona ukudla abantshontshe emsamo yini echamanzi kuBhoso ithimi yezelonke Kulani zangoma umthakathi sengene eBF. Lo mkhumbu wazabazama, uJona waphoselelwa nje waqedana ngenhlanzi. Jona, hambe nini iva uthunywa ngakubhuso. Asidlali badala, uJona waphumela ngaphandle komkhumbu, sifuna inkezo thina, asidlali. Hayi ukukhombana ngenjumbani zenini, langeza khila. Akusenani balandeli beBhoso, unyaka edlule ibingasi yethu, owethu uyeza, uzafika noma sengene. Awulahlambile ngokufelwa asijini litshe sekwedlule ungafela umzali awutshintshi sibo ngentandani zile zibonge ezaziwayo wasethelewo kanti sayishiya lobani team yethu ungabona uqhansa usuza kwehla kade sayikhanuka iligi bantu benkosi bekezelani balandeli beBhoso lehlise imali enhliziyo lithandazele iteam yethu alisakhumbula ukuthi sifake sakholisa iminyaka emine elandelana iligi singeke singeyakobulawayo isingeyebhiyeni singeyakontuthu ziyaduka bakuhlola lokho esisibona kathesi asibekezeleni zakuphenduka emagumeni iHighland yaziyiBhoso ichila moya ngamahlulanyana akutshintsha kuguqumi lokho bangazi bathi istepu futhi ngoba idliwa daily akusiguquli lutho lokho thina kusilalise ngaphandle kwengubo lokho ngoba akula muzi ongathi umuntu ukuhlekwa ngabanye kusenza siqine mpo engani sidle ebhodini lezinto sisho nokuthi iBhoso lela ezingamagebhula one day is one day league iyabuya emagumeni isavakatsha iyabuya ekhaya lingadeli balandeli beBhoso
Seaba matabutabo ngicho lokungohwaipe chikudlalela phezu kwayo ngezika magebhula ke lezo kodwa sithi kayizo zibulawe sibafisela inhlanhla abafana be Highlanders emdlalweni wabo ngesonto kwanelo kwalamhlanje mthokazo omuhle olivalelisayo umuntu ngamilinkomo libele mpela vigi elichugela